kakhulu sibili kakhulu engxenye bakwazi thina esingakwaziyo ukuthi kukhona okuzaveza ezinye imfihlo ebezifihlakile nanku uJonathan nxa ezifaka egwalweni usezifakela umphakathi wonke ukuthi laba benelisa ukufunda ngokubala lolo gwalo bazazibalela bazi le mfihlo ingabe ngeyobuthakathi kumbe ngeyani kodwa izinto ezimbi phela yizo abazama ukuthi zichithwe zingaze zaba khona. Kuyafana nje lo muntu oledimoni lobuthakathi angena enkonzweni akukani behlabela ingoma zenkolo esikristu idimoni alikufuni loko liyaphuma lihlanye. Yikho ke laba bantu laba babezanu baledimoni yokuchithiza into enhle kanti angithi ingwalo vele zikhona ukuthi abantu bazibalele babe sebesitho ukuthi lokhu yikho lokhu kayisikho. Bona-ke kutho ukuthi ngenye indlela kabayazi lento abayifunayo bona phela kuthi empilweni zabo vele kabakwazi ukufuna ingabe yiliphi ibhuku ngobana ibala elibhasi phansi ungathi liyabethusa libenza bathambana amakhaya.
Khona ukuthi umnumzana Jonathan Moyo alobe ugwalo olukhuluma ngokhetho olwenzakale yena esehlala phandle kwelizwe, ubona ungani engaba elobufakazi obugcweleyo yini ngokwenzakalayo kukhetho lolo aze anelise ukuloba logwalo?
Kanti kunabantu ababalethe isitho esithi umlayeli wendlela ehamba egwaleni umhambi wayo. Umuntu onjengoJonathan Moyo angakhuluma mhlawumbe azasengelezi ithiyo kodwa iqinise ukuthi nguye wayelokhu nesitunu esingathi i-chief strategist yezami. Indlela zakhona uzazi eziqeda zonke ubuthakathi bakhona bonke uyabazi nezihlahla ababeloya ngazo uyazazi lamahlamvu akhona konke lamaqhaga ababewasebenzisa. Ukuthi wayengekho kakutho lutho lokho ngobana kuthi ukuthi wayevele ephakathi labo ayesebenza labo abanye basazuzisa nabayezwanana laye bamkhathekela-ke ulwazi ngalokho okwenzakalayo. Phela ukuze olunye ulutho ulwazi akusweleki ukuthi ube khona uzwa ngalabo ababekhona izwa yabo kusika ngokuthi bona bakuzwe bakubona njani. Mhlawumbe uJonathan bebemtshontshela njengoba vela ntizane beyintshontsha bamtshontshela lolo lwazi bamnikeza waselicubungula-ke walufaka egwalweni ukuthi hayi khona wayengeko kakutho lulo. Okukhulu ukuthi ulwazi lolo abhala ngalo lulesi sindo lulohlonzi olungakanani uba khona kwakhe hhayi ngaba ngenye indaba kodwa yilokhu akhuluma ngako ukuthi kulohlonzi olungakanani kuyabambeka yini kuyezwakala na bona-ke kusemqoka kulo kungela ndaba lokuthi wayekhona mbuye wayengekho.